Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisa kashima bekuhamba neshaba and manje ezibaba umnangaka neke wakho wabenahamba neshaba kodwa ezixokoze zona leziyane ezikhona yizo kumele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokheli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi sithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka bengishise ungakanani umoya ungakanani nezifuna kwazo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izakhamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekuletafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhlane obana sisomteni ndaweni esibambeni. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhonela awusoze wafabuthola ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma aliyona right is no violence but asikela abantu amanotshi abantu zobe iiziyasiisiye abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlepheka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenini but kuze siba lathi thina iziqoqodo omahlafunitshinga amachepu kemikhani ababebethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyiti Mnangagwa. Angikholi bona uthamisa kashuma bekuhamba neshaya abantu and manje ezibaba umnangagwa neke wakho wabenahamba neshaya abantu kodwa eziqoqodo zona leziyane ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivele egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. uzwezi sazi ukuthi ungwezane ozabotshwa ngudlozo kodwa uzomo kunguyo obuye wazotsha uzolo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungise. Njalo-ke sengisithi kuzulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu abantu yibo who are to blame. Nxa izane itshaya abantu ayingalitholi ivota. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yikho esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumzawami ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubandla lezanu PF uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Umuntu atshontshelwe, atshontshelwe, then sikabele umuntu amanga mbodlile khona ngalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozohamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali futhi ukuthi kuyakwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe. But let's investigate, kubone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani. Siye kothi. Phakathi nanti sigcone iZANU PF, sibhonke kube okwenzakale iZANU PF. Abanye phakathi kwamaphathi awo banama-divisions between their parties and bayefuna ukuthi bengaqedelana kumbe bengathayana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyablame iZANU PF. So blame iZANU PF. Abantu bengatrya and settle their scores within their political parties. Then they just start blaming us. Sina wona the violent party and I thought singene iparty yokuviolent. Ngiyakhuthaza futhi ontanga ukuthi kathe sekhethweni ka-2023 lapha asikhankasweni nini singasoneni ama-political parties ethu simobilize ontanga njengathi abantu bezanu PF singasetshenziswa. Ngizakhulumela especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties. Let's not be used in violent activities. Singontanga the future of this country is in our hands. Singasetshenziswa ukuthi sitshane betshaya abanye. Kusasa ithetha besikhangelene futhi kusasa ithetha besikhangele asezikwanisaqethana amasawuti ngokuqethana impuku sasesiresodwa emalokishini amayito engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo iZANU PF safundiswa ukuthi ukuthi hayi no singayenzi i-violence. Ngiyabonga kakhulu.
Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkhathini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi ukudumala komkhathi lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane izingane nje malinganiswa lebhonzi ndikhathuna hayi ukusinda kwayo mbonzi kuyaziya 10 kilograms mandilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamafetilayisi laqonda esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze kwi-program ekhangisa i-uganda lezimbabwe lejapan ibhofu lakhona lekuyi-satellite kudizayinwe ngama-enjiniyas khona lejapan after izimbabwe zifomuye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency ngiyithe ngakho umsebenzi wayisathelayithi le ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi thathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka nokuthise ongakanani umoya ongakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona le ayifanani nala amasathelayithi abogugu wonke yayo zamtelisa wona le ilungiselwe uku-collecte i-information eZimbabwe i-vegetation ihlasa emagama aphela njani i-vegetation iyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa i-collectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile thetheni imediayo njengoba ngisazi ukuthi kule nto ethiwa i-global warming.
Ye kodwa singathi kunceda ubani khonoku Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke kuyanokuthi nxa uhlanele nantosaza ilingozi izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njalo ekholekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngithile i-programu the NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe adivelophayo anjengabo Zimbabwe ugandela manje ukuthi izela lizwe ibe lesethelati yayo nekholekthi information yayo ngendlela zayo ize-capacity. Yona le isethula zimhlobo nalowo yesetshenziswa ngu-Elon Musk utele ku-internet mission technology kuwona le flaga.
Singathi akuduli yini, kume njani khona? Umbani obhadalela khonokho?
Abayibhadalela i-technology nethulayo kuyaangathi imali angambonisaziya-700,000 kodwa kahlaliseti i-consortium yakhona kuthiwa i-BED i-IRD owakhethwa nto yokuthiwa i-Japan ama-injiniyaze lapha abahambile mbelani nathatha hambe i-Japan ithona khona ngayo yaya akulontshela eZimbabwe ngapfaukona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lontshela khona leyo nasa so intitate lapha weliyaikhonkona ukuthi ibambe ukuthiyatraina ahambe ngamantoki wafundi yalokhu yalokhu kodwa asesesizathi eyaziwa ngabantu nenzela ukuthiyaza nnoda ezebc efuna amabhora lamanje mainly into i-global warming amathiwa intitate ne-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela yapha itemperature yakhwela lapha kuyemazane kuye-fortune imining and all those things into ezikhonsena i-nature smaller than nature thing but obviously the other thing ithing izilibiziz ngomonitor i-security amabhoda ukuthi kunokuqaphela kuzongenayo ase-satellite esicontrola comes all those stuff but impilo yayo phezulu ayinde kakhulu njengala amasasete akudala kunaso I think it can stay there for a year or two for 5 years if siyakhiwa phakamona
yesikhathi
iyakhuluwa and i-data ngabeplan abantu
kuplanenjani singathi-ke i-data inale iyahluzwa mbani i-data inale etholwa yi-satellite leyo
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-star isezinzethe zimbabwe so mentanto abasebenzisa lokhu ngabantu beclimate abe-meteorological office ngabantu abangayisebenzisi alabonabamata 81 and 15 abenanxakuzaba esikweqimbeuzaba la mani athi kuyinenzi ukuthi ngiyanje zimbabwe ekanokokuwona i-81 and 15 kodwa abamele bekusize yenisezizethu ama-academic ama-scientist.
Umnumzana Robert Ndlovu yingcwedi kwezobulembu be-intanethi besixoxa laye ekubulawayo. Sihangeni kwisigaba esilandelayo sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye le-Senate kukhetho lolu. Indizamtshina ye-precision ebithwele abantu isuka eJerusalem isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Njenganamasiko wawusenziwe mandla
baba mkhulu. Wezamasiko namhla siphoqa lo mnumzana Qhelo Kuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Uqa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko. Kulophenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleland South. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila
baba. Sizokuthiwa amakhosikazi enu alithwa senzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasasi ayineli sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngise-South Africa babutu
ye
angazi ukuthi uhamba kanjani. Hey bayahlupha manje
mina basalibhekela benzinto njalo balethusela
sesiphila ngama-take away
Nkosi yami.
Hey angazi kakulungisa kanjani manje
lokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini
basigijimisa
kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bangishaya kayiwani.
Ah wabaleka Gumede?
Hayi ngihamba emaphoyiseni abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudalathina masikhula sasibheka obaba bekhula kusafani manje ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe uvaliwe emganwini manje hhayi akusafani bahlala bekhathele.
Eyi Gumede kunzima lokho sitshela khona.
Hayi kunzima babuto.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegedlela uyebona intambo le yegedlela
ye
uthiwa ifaka ukugedlela ifake eplakini ya yona-ke le
Nkosi yami awulimalanga?
Hayi kancane ahluzulela kancane emuva lapha eXhosa.
mapolisa athini?
Hayi, but isilungisa indaba yethu, sahlala phansi sayilungisa. Mara kodwa these days ngathi kungcono man.
Wawenzeni kumede uzu ukarajo kanga?
Angikuzwa uphuza babuduke la kube sidakile.
Eh.
Eh. Uma sidakile kube umali umsuzi.
Wawumana usithini kumede?
Hayi, kube sidakile sengumana. Sikhuluma ngento ezingekho.
Oh, usithe ngingawakhuluma ngamanye amankazana, eh?
Hayi.
Awuzange ukhulume po ngamanye amankazana akho?
Hayi, ngangizizwa. Wayevuke nje ningithela mina ngisakhumbula.
Ye madoda.
Angisaphuzi kakhulu, hayi. Uthala nabo besixabanisa.
Kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseli?
Eyi, ngabona ukuthi izomlimaza. Eyi, yazi ukuthi ulala le ndoda alifani nomfana. Uyagcina ukudobha something uthinta indalo erong ukulala umntana abantu.
Ye, so manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvuta kathesi okungcono.
Hayi, sokuright manje doba ngisakhali. Nayo ukhona nje uhleli la.
Kungaphi phela uMrs. Gumede?
Ah, seleni.
Ah, umbingelele kakhulu. So le ngiqhela ukuhle Gumede, Gumede uyakhala lapho uthi yena bamtshela isibhakela. So Ntunga, amafutshane. Ngathi ngakungesine ngokwehlela uGumede.
Hey, hayi kuzima uthi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacaca ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise South Africa. Yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or uyindoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani aba single bazokutshela izinto ezirongo ezizagcina zikuxabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because mayefika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athatha ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolisa ezi more than 10
hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kubantu nsuku zonke Isilanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo.
Tshela bathi salulandela.
Salulandela.
Elimzulu lapha uGumede uyakhala kunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu ngenxa kungathoba uGumede inhliziyo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina abazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantu bethu uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sikwemana lowo namhlanje mfuna ukuthi siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kathi bona abantu laba ababi yina abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijeneyo ezenza imisebenzi ebalulekile kodwa ithiyajiyele nxa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibaqathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasingiphila la enxasa sanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into. Bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicwicwizi. Nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingcekuyisikhundla leso olaswa emphakathini gwemana lo bubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lo bubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe. Yikho phela sibona abanye abantu ngitsho lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela. Amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu othiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngobana ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele sithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafektari, kasibasweli ingabe kungabi sengitshwe lakulo ilizwe ngokwalo. Kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abezwe futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo. Asikhulekeni khixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumela yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manica Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Zimbabwe 0. Some beauty defines the nature of a person.
All the things you see. Mungkuli ophuma kobulawayo. Ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini, ngililethele i-album lami elisha. Engilikhiphe ngo-2022. Ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabona kude ngathi indawo ezinjengabo YouTube lapho kulama videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka kobulawayo ngingumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyisinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarelease izingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizoperforma khona kobulawayo ngiperforme la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42077 8507 588
Umamozi lo ushaya sibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngaleke e-Austria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudapha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.